So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhla ka 22 Mabasa 2024 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje,
ukubotha abantu kuwelapha ama-symptoms akwelaphi isisusa sendaba. Okuqathileyo ukuthi sizibuze ukuthi yini okwenza abantu baye ku-black market, kumbe ngabe kutshengisela ukubana abantu abaningi abalalwa amathuba okuyathola i-foreign currency kuma-formal banking channels.
Abantu abangamathumi ayisithupha lanhlanu 65 abakumsebenzi wokuthenga lokuthengisa imali yakwamanye amazwe ababotshwe eHarare ngemveke edluleyo bamiswe phambili komthethwandaba namhla.
Sikhangele ukuthi abukuthi kaisakusasa indikimba yethu ngo-innovation, the catalyst for industrialization and trade. Lapha sinikana amacebo ngokuthi silungise izinto ngcono, khandise izinto ngcono ekwakheni ilizwe lomkhonomi wethu, singakuphatha kanjalo.
Umbukiso omkhulu wezokuthengiselana walo nyaka oweZimbabwe International Trade Fair uqala kusasa koBulawayo. Selitshoniswa eNew York icala elitheswa waye ngumongameli weMelika uMnumzana Donald Trump, obiko wahlawula isivalamlomo unkosazana Stormy Daniels ophila ngokuziveza umzimba. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abantu abangamajumi ayisithupha lanhlanu 65 akube bangumsebenzi wokuthenga lokuthengisa imali yakwamanye amazwe ababotshwe eHarare ngeviki edluleyo bamiswe emthethwandaba namhla. Isikhulumeli samapholisa uSenior Assistant Commissioner Paul Nyati uthi babopha abatshintsha izigi lenye imali bebambisana lebhanga elikhulu leZimbabwe Reserve Bank. Uhlangothi lukahulumende olubona ngezemithetho olwe-National Prosecuting Authority of Zimbabwe luthi abantu labo batholakale belemitshina yokutshintsha imali njalo lamakhadi emali atshiyeneyo. Okwamanje idola leMelika lithenga amaziki angamachumi amabili 20 emkambo wensita, kuthi emkambo webhanga le-RBZ lithenga amaziki edlula kancane ijumi lantathu 13.2. Ukubotshwa kwabathengisa imali ngodlu kuzamisa naku kugudeka kweziki. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele umnumzana Joseph Juma okubandla leZANU PF njalo ongusomabhizimusi.
Okumangalisayo ukuthi bona kulabantu abavuka befake irate yabo bethina sisebenza irate ethize, ukusuzibuza ukuthi irate naleyo bayithatha ngaphi, kuhambe njani. So kuyatshengisa ukuthi for sure bakhona abanye abantu abasebenza towards ukusabotaja ukuphumelela komkonomi wethu. Abashiyananga lama-economic saboteurs sibili, ngoba yiko kona abakwenza. Sizama ukuthi bona imali ethi iqine, sizama ukuthi bona abasebenzayo behola leyo mali bathole i-value for imali yona le. Then so omunye umuntu nje afika aqasa ukutshintsha izinto ayenza okwakhe, uyasuke uzibuzekela una right umuntu lo ujongeni kahle kahle sibili.
Nxa sikhangela sibili kwakwenzakala kuma-bearers checks, kwenzakala futhi kuma-bond notes, le nto ezinjalo abantu bebojwa kodwa baqhubeka besenza khonokho. Akusuke kuchitha isikhathi kokwenziwa nguhulumende, kumbe kumele akhangele uhulumende ukuthi vele inkinga ingaphi.
Ukuganga komuntu akusho ukuthi uhulumende somele ayekele ukubopha abantu bona besenza ukuganga. Yeye kungaba lezinto uhulumende amele azikhangele for sure sibili, ezigoqela ukuthi yena ungaba uhulumende sokumele abe nguye oqalisayo ukubana avimbe abantu ukuthi babhadale ama-services akhe ngemali yangaphandle, babhadale iziki lethu ukwenzela ukuthi kona ligeyine i-confidence. Njalo singenza njalo anti abona sithatha umzekeliso evini lakhe owe-Russia ngale e-Russia abakwenzayo okwayenza ukuthi kona i-rubl yabo iqine, bahle bavala into yonke bathi right thina lapha sile oyili sile gasi, ofuna i-oyili yethu ngofuna igasi yethu asithengiseli muntu izimali, sithengisela kuphela abantu ngemali yethu e-Russia baba. Khona kwana yikho kwenza ukuthi i-Russia imali yayo isinjani isiqine. Yikho sikukhangeleleyo ubani uhulumende laye agijimele ekwenzeni into enjalo okwenzela isiqinise imali yethu. Kodwa laba abephula umthetho besenza into zabo ezokutshintsha izimali ngaphandle ngaphandle kwenkundla yamabhanga labo vele kumele benjani bejeziswe ngoba abakwenza khona ubana kuphandle komthetho ayisikho okusemthethweni.
Ye kodwa ngabotshwa abantu phela abalikhulu 100 kumbe kubotshwa abantu 65 kumbe bangaki balutshwani kakhulu phela abantu baningi abatshintsha imali lapha kholeni so lokhu akusebenzi nxa abantu bekhuluma.
Hayi abantu vele umuntu wephula umthetho vele kumele ukusela kunjani ubotshwe whether uvela ngapha kumyenzeni umthetho kamlanga wephulwe umthetho kumele ugcine ungumthetho imali siyakwazi ukuthi nxa ufuna into zemali asambeni ebhanga sisuyenza koloko sambeni kuma-berodichange senze koloko hashi ubana thina sicasha ukuyenza izinto zethu ezitredini and khonapho nxa sikwenza futhi asikwenzi genuinely andabona ungakhangela evini osiphathelini abana ababesendaweni yabobhotwana kumbe esouth africa abana epark station abana nxa ufika even nxa utshintsha bona ngale abatshintshi bebulala irate yerand kumbe irate lepula babesenza into yokuthi vele kucitshe kuhambelane lasemabhenki kucitshe kuhambelane nakuma-berod change yiyo indlela okumele ngabe basebenza njalo ngabe mhlawumbe people uten blind accident but kodwa laba abethu abalapha ibhengi bekona izingi ku-13.5 yena sefika sesiku-21 uyabeyithethe ngabe efikeleleko.
Umnumzana Joseph Juma umele iphelandaba jabalala ejali lephalamende ekubandla lezanu PF njalo ungusomabhizimusi ubexoxa le-studio 7 ekobulawayo. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Stevenson Dlamini ingcwethi kwezombusazwe osekolejini le-National University of Science and Technology ukhuluma lapha ezimele.
Engibonayo ukuthi ithe isingenile izigi kube labo siphathelene ababuye le rate engani yehlukile kulale official. Lokho okwenze ama-authorities aqalisa ukubopha abayisebenzisayo i-black market, abathengisayo i-black market zigi. Ngoba lokho bekusenza ku-undermine ama-efforts okumaintaine i-exchange rate ikhonaphana. Baningi sibili ngibone bephuma la kuphephandaba ababotshiweyo.
Yes,
ngodaba lokuthengisa imali. Yeah.
Isingathi kuyanceda yini konoku ukuthi bebojwe ngoba kungaze kubotshwe abantu lamhla kambe kuyabo babotshwa kuzokuthini? Kungamisa ukuthi lingagukudekeni izigi lankola lelo.
Abantu ngale ukubopha abantu kuwelapha ama symptoms. Akwelaphi isusa sendaba. Okuqathile ukuthi sizibuze ukuthi kuyini okwenza abantu baye ku black market. Into yakuqala umele sinanzelele ngabe kuyini ngama habits esasewajayela ukuthi vele singahola siya ku black market kumbe ngabe kujengise lokubana abantu abaningi abalayo amathuba okuyathola i-foreign currency kuma-formal banking channels. Lokhu kukhuthaza ukuthi uhulumende mhlawumbe engavuselela ama-berod change ukuthi abantu nxa bengasayanga emsikeni omnyama baziyele khonapha nje kuma-berod change bayezitholela imali lula ngoba abaningi bayidingela mhlawumbe ugada umchova abanye bayidingela nje mhlawumbe ukuthenga ifuel ngoba sisalindile phela akaphuma ama-notes nama-coins yikho mhlawumbe okwenze kwabanjalo.
Ye kodwa uhulumende wena nxa wathiwa ungamcwayisa sibili ungamtshelani ngokuthi izigi ukubopha abantu into ezinjalo kumele ayibambe njani ukuthi ingatshelela khanye yatshelela lapha dlamini
khanye yatshelela mna bonani ngamkhuthaza uhulumende ukuthi avuselele ama-berod change kulesikhathi lapha kwakuwathiwa abantu benelisa ukuthola ama-$50 kuma-berod change pho ye bengabisa uhlelo oluhambelana lalonalolu ngoba abantu bakhala ngokuthi bafuna imali yomchova bafuna imali yokuthela ama-fuel pho ke benganika i-maximum ibe yi-$50 kuma-berod change kuthengisele ukubana uhulumende uyamukela i-willing seller willing buyer ngoba xa kungena ama-berod change ayenese ukuthi ngingenele ezigi yami ngithole i-$50 yami laphana kuba nzima ukuthi abantu babe nethemba lokuthi izigi sibili yimali eyamukelekeyo endaweni ezithiyeneyo. Ofuna ukuthenga ipassport yakhe uyavunyelwa yini ukuthi ahambele izigi yakhe lama-forms akhe aye passport office afike e-berod change kumbe e-bank abatshengise ukuthi le zigi engaka ngifuna ukuyabhadalela ipassport yami ngicela linginikeze imali engaka eyanele ipassport kumbe imali lani-transfere straight to i-passport office. Lokho okunye kwezindlela okuzenza kube le themba ebantwini ukuthi hhayi izigi yamukeleka sibili one-willing seller willing buyer.
Wena suke wayisebenzisa yini izigi njalo i-rate yankhona imenjani lamhlanje?
Ngike ngayisebenzisa sibili ithole kubo-14 ngenxa yokuthi abantu u-13 point something lana abakabi lamasenta angkhona abaningi engiyisebenzisa khona ngaku-airtime ngike ngayisebenzisa sibili ngingasebenzisa amavinkilini amancane ngithole i-rate kubo-14 sibili ayifikanga kule esemkambweni omnyama o-parallel market.
Umnumzana Stevenson Dlamini ingcwethi kwezombusazwe osekolejini le-National University of Science and Technology ubexoxa ezimele le-studio 7 ekobulawayo. Umbukiso omkhulu wezokuthengiselana walonyaka oZimbabwe International Trade Fair kumbe iZITF uqala kusasa kobulawayo. Umnumzana Busisa Moyo, umgcinisihlalo weZITF uthi lonyaka kulamakampani adlula amakhulu ayisithupha njalo lamazwe abukisa okokuqala selokhu waba lohulumende okhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Agoqela ele-Australia elithakazelela amaluba eZimbabwe lokunye. Umoya utshele iStudio 7 ukuba kuyajabulisa ukwenzakala eZITF lonyaka.
Siyathokoza ngamalungiselelo esiwenzileyo kufika kulesi sikhathi. Konke sokuqoqiwe, konke sokulungile sokusendleleni. Sikhangele ukuthi umbukiso wethu uqalisa kusasa. Indikimba yethu ngo-innovation, the catalyst for industrialization and trade. Lapha sikhangelisana sinikana amacebo ngokuthi silungise izinto ngcono, sihambise izinto ngcono ekwakheni ilizwe lomkhonomi wethu singakuphatha kanjalo. Osivulelayo umbukiso wethu owalonyaka His Excellency William Ruto, President of Kenya. We also have to tell you that wethu next Friday in Olesland.
Yes, I think we have a company in the Jaloge, Naskangela, Amazwe, Akona, Sokto, Australia, Yabuya, because we are the European Union, Interest Jalo. I was Ponguti, Fatla Fatla Kolam.
Kakhulu siyabonga amazwe kulonyaka silamazwe amaningi 27 amazwe abukisayo ZITF ka 2024 64th edition silamazwe amatsha oRomania oEswatini ababebukisa for the first time owakuqala ibebelesikhathi bengabuyi kuZITF kodwa sebaphendukile lokhu kutshengisa ukuthi umbukiso wethu uqinile kakhulu malutshwana esingathi ama-trade alamazwe amaningi kufana nale esizayibona kobulawayo nabalanga alandelayo ababukisayo total number 624 565 last year so siyabona ukuthi silokhu sisiya phambili new exhibitors 136 ababukisayo so it's a spectacular sonke so siyathokoza ngakho sesikhangelele ukuthi ngelakusasa siyabe siqalisa-ke umsebenzi wokubukisa into ezijiyeneyo ama-products alungiswa ngamakhampani alapha nabavela phandle. I-China yona ilethe ababukisayo abangamathumi amathathu nantathu 33 ababukisayo amakhampani nxa sibala khonaphana sithi 27 countries uyabona nganengxenye ngamazwe yi-stand esiyi-1 ku-China laphana kodwa hhayi ama-stand ayi-33 ilizwe amazwe lawo nxa ebuya alamakhampani abe buya phansi kwabo alama program abawayenzayo abuya phansi kwabo so siyathokoza kakhulu umbukiso wethu ukhanya ngani usendleleni sikhangelele ukuthi ngelakusasa sizaqalisa siphezulu.
Yes, ngathi abantu baqala ukungena nini njalo kuyimalini ukungena eZITF?
Yeah, kulonyaka sigcine kukhona laphana okwakukhona umnyaka odlulileyo sithe abantwana abangena ngama-US dollar $3 kumbe 39 ZiG i-currency le entsha 39 ZiG abadala abangena ngo-$5 kumbe 65 ZiG kusukisela ngolwesihlanu nangomgqibelo esithi ngama-public days lapha esiyabe sivumela uzulu nje ofisayo.
Umnumzana Busisa Moyo ngumgcinisihlalo weZimbabwe International Trade Fair ubexoxa le-Studio 7 ekobulawayo. Weziphathelene leMelika zelithoniswa eNew York icala elethweswa owaye ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump okubikwa ukuba wahlawula ophilayo ngokuziveza umzimba unkosazana Stormy Daniels inkulungwane ezilikhulu lamajumi amathathu zamadola $130,000 esivalamlomo ukuze engakhulumi ngokuthandana kwakhe laye ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho ngomnyaka ka-2016. Abathutshisi bathi uTrump wephula imithetho yokhetho kulandela ukuhlawulwa kwakhe unkosazana Daniels. Kodwa amagqwetha kaTrump athi kalacala. Abezindaba abeReuters babika ukuba umnumzana David Pecker, umqondisi wephephandaba elalahlela kajana udaba lukankosazana Daniels lisenzela ukuba kuncede uTrump ngesikhathi sokhetho kanyangazani ngube ngokuqala ukunika ubufazi emthethwandaba. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele umnumzana Raphael Mthombeni, udaba kaEzimbabwe ohlala eDallas kunapha kwelemelika.
Ngibona ngathi luhambile sibili ngoba angithi uzamile esebenzisa abachuchisi bakhe ama-lawyers akhe ukuthi lwehlukiselwe phambili lususwe kumbe lapha eManhattan eNew York luye kwenye indawo, wazama indlela zonke azizamileyo, wathethisa wakhuluma lokho lalokhuyana, kodwa ke hayi kukhanya ngathi kwehlule konke. Kuyaqala sibili kutsho ukuthi uzathonisiswa lapha eManhattan.
Ye, ngasikhangela udaba lolu, ubonani lungenzani nxa sihlolisisa ezokhetho? Kambe ukuthi kungamuthi mbijana kumlimaze kancane?
Ya, ukuthi kumlimaze, ikuthi yena ngakubona ukuthi kungamlimaza, kodwa ke kungamlimaza ngendlela yokuthi angithi nxa uyisibotshwa usuyisibotshwa. Konoko ukuthi ngokuqala ukuthi upresident abe isibotshwa e-America, lokhu kwadabuka i-America kuyatsho okunye ebantwini. Then bese kusithi okunye indlela azakhuluma ngayo kuzakwenza abantu abaningi banqundeke ngemva kokuphiwa kwakhe isinqumo sakhe, ngaphandle kokuthi akhutshwe kuthiwe khona hayi awutholakalanga kule cala. Nxa ngatholakale le cala, hayi mbona ngathi kuza thinta kancane.
Ye, abantu ke kukhanya kulabanye phela abathi loko icala lankhona leli liphongudingwadingwa nje, akula lutho la uyakhuluma khonokho.
Akula cala elidingadingwayo ngoba angithi yena la kwesinye isikhathi uyazithengisa, ngoba ukwakhuluma phambili ngale wathi yena kabhadala ama-taxi ngoba yena uhlakaniphile kakhulu. So-ke lapha akusekukuthi kunguye ngokuye, yena uthonisiswa ngalokho okumele ukuthi akwenze angakwenzanga ukuthi abhadale ama-taxes kumbe akhulume konke alakho ngenotho yakhe ukuze abhadale ama-taxes. Angikholwa ukuthi liyadingadingwa khonapho.
Ye, khonokho nje ukuthi nxa sikhangela kula khonokho ukuthiwa wabhadala umama wenza imisebenzi yakhe ezocansi lapha, kutsho nxa ukuthi umuntu omdala ethonisiswa ngicalele nje
khonokho lakho yiko okumtshayayo, ngoba angithi sasikhona lapha ngo-2016 laphana kuvela lokhu, wasekhanya ukuthi ekubona ukuthi ha kuzamlimaza ekuthini aphumelele ekhethweni, wasesenza khonoko abamthonisisa ngakho ukuthi abhadale lezi zimali ngasese ukwenzela ukuthi lwano owesintwana angazakhuluma, ngoba wayesesiyakhuluma phela lo owesintwana ukuthi ufuna ukuthi abe ngupresident kodwa wangenza lokhu lalokhu lalokhu.
Umnumzana Raphael Mthombeni ngodabuka eZimbabwe ohlala eTexas khonapha kwelemelika, sixoxelaye eseDallas.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Ingcweti kwezempila kahle ziveza ukukhathazeka okukhulu ngemikhuhlane ethelelwana emacansini esabalala emphakathini. Uphenyo olwenziwe lonyaka ngabekhansila kobulawayo luveza ukuba phakathi kwabantu abayinkulungwane eyodwa lamakhulu phose amathathu abahlolwe emakilinika aphezu kwenkulungwane eyodwa batholakale belegciwane lengculaza ele-HIV. Iningi labatholakale belegciwane leli ngabaleminyaka ephakathi kwamachumi amabili lanhlanu namachumi phose amahlanu. Bathabile Masuku usethulela lolu daba.
Udaba lwemikhuhlane ethelelwana emacansini lokho kuludaba oluzilayo ukukhuluma ngalo kabanzi emphakathini kungakhathalekile ukuba kufundiswa abasakhulayo kumbe umuntu esesesibangeni sokuba ngodinga usizo esibhedlela ngoba kukhona okungasamanga kuhle. Ngokunjalo imikhuhlane yengulamakhwa lokho ikhona okuyikho sokuvimba injongo yabezempilakahle yokuqeda udubo lokuthelelwana kwegcikwane lengculaza i-HIV kusiyafika kumnyaka ka-2030. Udokotela Derek Matsika osebenzela kobulawayo esibhedlela sempilo uthi nxa kukhulunywa yemikhuhlane yethelelwana emacansini kwande ukugxila kungculaza ngoba yona ingelapheki.
Nxa sikhuluma ngesikhiwa sisitsho ukuthi sexual and reproductive health, sebe sikhuluma ngemikhuhlane ingabe ngiyemacansini kumbe ingabe ngemikhuhlane emayelana lezitho zabantu. Imikhuhlane le esikhathini eziningi iyalandela le mikhuhlane le yokuthelelwana, and emikhuhlane nene ukuthelelana I think ophezulu kwayo yonke yile esiza sithi HIV le ecine yenza umthebele AIDS.
Uqhubekela phambili uDokotela Matsika esithi abasakhulayo yibo abavame ukubanjwa emikhuhlane yengulamakhwa ngoba bebuswa imizimba hathi ingqondo.
Now olumhlo phesilazi umkhuhlane lo indaba zecansini ziyandile ukubamba abantu abangani basabancane abasazi igazi labo ligijima. Lapho umzimba othi khona senze so ingqondo zihle zithule zize nakuqakathethi sibe ngesikhathi ngesikhathi sibe sikhumbuzana nje abantu ukuthi hayi umkhuhlane lo yebo awusavamanga njengakudala kodwa lokhu sakhona.
Lokhu kusekelwe ngusikhwicamfundo Solwayo Ngwenya, udokotela esibhedlela sempilo ochasise ngembangela yokwanda kwegcikwane lengculaza kwabasakhulayo.
Inani labantu asebebanjwa ngumkhuhlane lo wegcikwane le-HIV kukhanya labantu abaleminyaka i-25 to 49 years. Lokhu kubangelwa ukuthi le iminyaka yikho abantu abaqalisa khona ngokunatha, yikho sebegcina besenza behlangana nalabantu emacansini bengavikelanga. Njalo abantu balengqondo yokuthi abantwana abancane abalamkhuhlane, ukuthi abanye abantwana bayabe uvele bawuthethe bezalwa ebazalini babo bekhule.
Isilinganiso sokuchitheka kwemitshado ebhalisiweyo kumi kumashumi amabili ekhulwini i-20%, lapha kungabalwanga le eminye eyabe ingabhaliswanga. Unkosikazi Othilia Mazanda, umcebisi wezenhlalakahle kaZulu, uthi ukungathembeki emitshadweni lakho kuyengeza ukumemetha kwemikhuhlane yengulamakhwa.
Abantu abayenzi premarital counseling kodwa bafuna i-counseling sebephakathi kwemtshato, okubangela ukuthi bazibagcine bephuma sebesiyadinga phandle, okubangela ukuthi njalo kubalani le mikhuhlane le emnengi-mengi. Abantu generally kathesi sebesithi bona abancengi, sokule I don't care attitude ebangela ukuthi umuntu nxa engaphanjaniswa endlini akasela kubekezela, uyaphuma edinga phandle, okuyikho kwenza ukuthi kumemetheke izifo zona lezi eziningi.
Lanxa umbiko ovela enhlanganisweni yomanyano amazwe omhlaba e-United Nations Development Program i-UNDP uchaza ukuba ukumemetheka kwegcikwane le-HIV sekwehlile nxa kuqathaniswa leminyaka edlulileyo kuhlandla labasakhulayo kusuka kumakhulu angaphosa abe mathathu ekhulwini i-26.7% ngomnyaka ka-1997 kusiya kokulutshumi lanye ekhulwini 11% ngomnyaka ka-2022. Inani labantu abaphila belegcikwane le-HIV kuphetha umnyaka ka-2022 bebesedlula isigidi esisodwa i-1.3 million. Abasakhulayo babikwa beyibo abatholakala belegcikwane le-HIV ngenxa yezizathu ezigoqela ukusebenzisa izidakamizwa, ukungayihlolwa lapho abantu bengakaze bachade, kumbe ukwesaba ukuthi abantu bazathini, okubizwa kuthiwe i-stigma, nxa osakhulayo evakatshela esibhedlela elanda okuphathelane lokuzokwelatshwa umkhuhlane wengulamakhwa. Ngokunjalo ingcwethi kwezempilakahle ndawonye labacebisi sebekhuthaze uZulu ukuba aqakathekise ukuvikeleka kwakhe kumkhuhlane ethelelwana emacansini ngokulandela indlela ezinjengokuthembeka kwezocansi. Umuntu engahlangana loyedwa athandane laye hatshi abaningi, ukuhlala uhlola njalo nje kanye lokusebenzisa indlela zokuzivikela lapho umuntu esethe wahlangana ecansini lomunye angamthembiyo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Sokusikhathi khona manje ukuthi sizwe imbono yenu linabalaleli baka Studio 7 elithumela nge WhatsApp.
ANC yakhela ama-South African ama-RDP houses for free, bakholisa u-350 bahola bokoko kwabantwana bonke abakhubazekileyo. Akula mntu ohluphekayo noma ungasebenzi uyakwazi ukuthi istati sempilo sikhona. Lezibhedlela uhamba kahle bayelatshwa for free. EZimbabwe ngaba sile ZANU-P F erigama election eyalela embusweni ebusa abantu ngenkani ebulala abantu ezibhedlela engakula ezibhedlela kubi isimo sibi, akula ama-ambulance emakhaya abantu bathola ngezinqola abaye bagijeze emabhasini benjalo begula. Into eyangisayo elizweni abalandaba lakho konke lokho, kodwa kuthiwa libandla libusa abaserebet independence nabantu bemakhaya aba especially nelisakhole ukuthi ZANU-P F podcast ipathi ezalinceda kumbe liyagula emakhanja liphilanga kahle. Ngiyabonga ngomasinga ngobulawa ephumule emadokini.
Linjani bathandekayo, linjani bathandekayo. Heyi, kuyabanzima ukuthi singene kulolu hlelo. Siyacela nje ukusendelwa izindaba, cela ukuthi ma ngesikhathi imali senda lezi zindaba ezesintu lathi libe lisifaka phakathi ukuze sikwanise ukuthi singenele.
Sanibonani, sanibonani ekhaya, sanibonani Studio 7 abalaleli. Ngicela ukuphawula nje, naza phawula ngeblack market. Noma kungathiwa iziphi noma ngabe yiphi enye imali esingayithola sizenzele yona ngamaphepha lawo esilawo, angeke izisebenze ekhaya as long kule black market. Black market angazi ukuthi kade singayi-expose njani njengamamafia we-gold la yiphi expose. Isizathu bakithi esenza ukuthi osiphatheleni bengaboni iminyaka neminyaka, isizathu esenza ukuthi ZEP ingake nje investigate ukuthi kade osiphatheleni imali bayithatha ngaphi. It's because i-corruption yenzeka eyenziwa ngosiphatheleni is sponsored by government kumbe ama-sacred cows, the untouchables. Ifana nje lezenza nje ukuthi asoze uyibona iZEP isi-investigate zesa, kodwa i-corruption eningi igcwele lapho. So abantu bakithi hlalani likwazi nje ukuthi osiphatheleni basponsor i-government, Reserve Bank or umnangakho. Ngiyabonga.
Studio 7 linjani. Kata wethu ama-message asabala vele sesiyabe siyafaka ama-message sesilesikhathi, kanti kubalwa abantu abanjani? Asikubuya abantu kubala ama-message abantu ababefakeni izembatho zezani asisakwazi phe. Bese sicela ukuthi sicela sitshele ukuthi wenga ukuthi sithe kakhohlwa ufuna ukuthi amsajoyine yiphi iphathi elezinto ezebani, ngoba iphathi yabo niyabo yobumpimpinto ogabona, hhayi uChamisa. Bacasha ngomunwe abakhuluma iqiniso ukuthi sebelibulelize bangadingi ukuthi uChamisa ajoyinane nabo abe litsotsi la abetshontshe imali lelizwe. Chamisa is a good guy, ulenhliziyo elozwelo labantu. So you can't support ZANU-P F just because they are saying it's Chamisa award. They know that no one likes them, so now they are trying to talk nonsense about Chamisa. Siwenga forget and you die lingamasela litshontsha alizinungi namakhwapha. Ikuthi le studio ngapha ngesendebeni ngabe iconnection asiyeshona ngikhumelanga esishona kuyo ukuthi zinungi namakhwapha lingamasela lifuna ukuthi beyitshontshe imali ngomqondo ke sithi Chamisa.
Laba ngabalaleli bomsakazo we-Studio 7 lingakhohlwa namhlanje ngo-8 PM ngathi-ke khona manje kuyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho sikhangela khona udaba lokubotshwa kwabantu abatshintsha imali ngamapholisa labebhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe besithi umsebenzi wabo yiwo osudala ukugudeka kwemali entsha eZimbabwe Gold kumbe iZiG. Singalugqibi uhlelo lwanamhlanje othi sikhangele besilazo abantu abangamathumi ayisithupha lanhlanu 65 abakumsebenzi wokuthenga lokuthengisa imali yakwamanye amazwe ababotshwe eHarare ngeviki edluleyo bamiswe phambi komthethwandaba namuhla. Umbukiso omkhulu wezokuthengiselana walo nyaka weZimbabwe International Trade Fair uqala kusasa koBulawayo. Selithoniswa eNew York icala elitheswa owayengumongameli wakwelemelika uMnumzana Donald Trump obikwa wahlawula isivalamlomo nkosazana Stormy Daniels ophila ngokuziveza umzimba. Sivugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalisa ngenjabulo ngumthombo Sithemba uGibbs Dube, kodwa ke lingakhohlwa ukuthi nxa lifuna ukuthi lisibone kumbe lixoxe lathi lingena phela emakhasini ethu ajiyeneyo VOA Studio 7 VOA Ndebele ungene khonapho-ke uphosele ophoselayo. Hayi ke kuhlwile lamhlanje, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.